ngiyavumelana labo kakhulu ukuthi nxa yethinti kuma-human rights iZimbabwe neinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokuthi abantu bahlukuluza ilungelo labo abavunyelwa ukuthi baphume ngendlela ekhululekileyo, babavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, bavunyelwa ukuthi bachothoze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. Bantu ukuthi mina lapho bathi bona security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu bezibabha asezivumelane labo, ikakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi kwezesecurity yikho ye ngathi hhayi kungabe kule improvement, ngoba sikufuna-ke nxa kuwukuthi kuzigani-ke ezingasozozamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe izigani lezakuhlala isikhathi esizinga kanjani. But bese ngisithi-ke rule of law lapha mnangibavumelanibawo-ke ukuthi bathi nxa bethi rule of law is improved, ngoba-ke i-rule of law ilandelwa komthetho. Umthetho kawulandele ezimbabwe, ngoba nxa kuwukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu abaezepolitiki kuphela in terms of opposition, kodwa ubone abe-ruling party besona kodwa bengabotshwa khona. Kuphela kuyatshengisa-ke ukuthi-ke in terms of i-rule of law hhayi izimbabwe ngibona ngani ilo semuva kakhulu, ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho. Bese ngibona-ke futhi kuloko kwesithathu lapha abasekhona human development, bonani-ke i-human development yebo yebabatho njalo bonani ngokwakudala lokhuya, ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kathesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima ngasithi ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level, ngathi mina ngithi mina from i-ECD kuze kuyefika e-university abazali bayo bebhadalela abantu babo ngezi ndlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni. Akunasandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nxa sikhuluma ngo-human development, abantu bazenzela not uhulumende.
Ithi njalo linhlanganiso baba Bebe, yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende weZimbabwe, kodwa ithi sokulobubelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni.
Hayi mina kamvumelani lapho labo ngakhuloko, ngoba abona kuthi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti selesinye iripoti ebhale uhulumende. Leyi ripoti enjalo sinesipila lapha eZimbabwe ngabe sivumelana lawo, ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawundi ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibilayi-RFGS engabambeki ngayo, kuyabe kuthiwa okungcono yikuphi.